Kungu izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi lishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo ovela ku-chief executive officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Ngasikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto azikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezintsheziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izintsheziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana labeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amabi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo njalo otholisa abantu abaningi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethu le amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga le World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazi suzulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole World Radio Day, ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo uNkosikazi Monica Mtshwangwa, unobhala ogatsha lolu uMnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa uMnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo vela ku chief executive officer walumsakazo isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezulu okukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa ku-UNESCO, umnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama challenges e peace ilikhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO asesibone ukuthi iradio yona inga contribute njani, yini engakuletha kubantu eZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku improve njani nge role ye radio towards peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa wabona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, umnumzana Kudzai Kwangwari uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesigadi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela into ehamba. Kumele sibone into ehamba ipractical sibide ukuthi uhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, umnumzana John Masuku uthi liyemukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga, kanye lokuthi imisakazo njengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyo umsakazo engaqondanga useyemukela njengemisakazo eqakathekileyo. Wonke lokhu siyakwamukela, ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele ukuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abaqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibazise uzulu emkhosini wanamhlanje. Mele Studio 7 ngise Harare ngimuMavis Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe saiziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF ayekuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala umnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kazulu. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi gababoni i-EU izesula. Ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ilokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifana nazenezo kuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezanu ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya, bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo, njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isitengise ukungaqakathekisi amalungelo abantu, njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi, izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okuwodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangu.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo, kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engelamsebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe i-UK kufanele ikhangelisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulana abantu ngendlela efanele lalesiyibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla le-ZANU PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Lanxa umnotho oqhubeka usiya nganxele njalo uzulu ekhala ngokuswela imali, iningi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abaningi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazotheka ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu. Nga onke amalanga iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, usasa sabe sikhona njalo. Wozani lizothengela izithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola irose. La uhambi yekuphi isithandwa sakho? Utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Namhla besibona kungomama abanenge kade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela izithandazweni izipho.
USenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithandwa sakhe isipho selinde ilanga la kusasa ukuthi lifike kuphela.
iValentine yakade si ingani ilokunzimanyana mbijana. But labo next time mele besithengile amankazana sesidini ngokubathengela. Ya lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho Moyo omunye olithakazelelayo ilanga leValentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhle ezindingiselele iValentine kodwa this time haya. This time vele angiqali. Ngoba phela uyalungisa iValentine uhambe uyothenga yazi into enhle azu uvela uya phela la uyabu expect ukuthi la uzayithola la ukuhle. Bese uthola umuntu ebuye ethwela ama chocolate into ezazihlafuna ziphele hayi noma uthwala. Kumbe no teddy bear abancuncuncu. Hayi so mina vele into enza this time ngiyathenga iValentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa nami sayibeka mbijana. Mbone nami ukuthi kanti mina ngiphathelweni la. So nxa ngabona kungena lutho hayi ngiyaxolisa ngizayibeke yami present ngizafikela ngale birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane. Ha wantu uthando liyanikwa nomunye layo uyamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena kalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta ngeValentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa aso langa ile right ukuthi kuthenge ilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda ukuthanda izinsuku zonke awula ukuthi ngelanga eliyi-one specifically ineye ukuthi uthenge neValentine. Leli langa vele ilanga lefake ngelokuvalana kodwa iValentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi iValentine's Day lokho elithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubona kale namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakale bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia ubikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe iMelika lePoland uqalile namuhla. IMelika iqoqela umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lweIran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kweIsrael lePalestine kanyele Islamic State ekwele Syria la kwele Yemen. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza International Organization of Migration ukuze lezinkulumo ziphumelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo nesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasendlini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabosomabhizinisi ikakhulu lalaba agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina nomongameli uEmmerson Mnangagwa ukuthi abize abantu ababengenele ukhetho lobu umongameli ukuthi bezothola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kakhulu wegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani abasebenzi kungela muntu obameleyo. So ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungathiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njenge South Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni leSouth Africa. Intatheli zithi zona abantu bayafika ku-3 million kodwa bafika kwisiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe, bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona nama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo kekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi laku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awungeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabana mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumende aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumende, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho sokungaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekonale eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele inhlanganiso yezisebenzi zakwele South Africa ECOSATU ekutshengiseleni zisola ukugunyolwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inkulungwane lezinkulungwane zesebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi angena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakarhulumente. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekuloku kutshengisela umnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapho abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abaweza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga uyafanana.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association umnumzana Buthelwe Zinyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amahola amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi kosathu namhlanje ithe imendawonye namaworkers eZimbabwe ikhothi lapha thina siyi-migrant workers association. Siya exploitwa singama-migrants. So si-part of kosathu under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi ikhosathu ayisivalelanga ngaphandle. Iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi izilwela amalungelo ama-migrants.
Umabhena uthi okufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe indlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba amasosha, kanti njalo akuzange kube lomphathintambo loba isikhulumele sikamongameli esibethusela ngokuthi benyekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi namapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusitsho ukuthi bangene emgwaqweni lokhu okungenzakaliyo eZimbabwe ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abekhosathu batshengisele emngcelweni weZimbabwe eBedbridge besola ukuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Amele Studio 7, Johannesburg, kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa.
Mutase inzisa kuphela ye yomculi we reggae uMuta Baruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukucothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano wa European Union uzahlaziya udaba lwezintshenziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.